Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siya hlangana kweze kuseni mthokazo omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele weTRIPC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga eTRIPC alitshumi lantathu kumadale omabili ePhalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TRIPC abahamba lomholi walelibandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho okubangelwa yimpi phakathi kweHamas leIsrael kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla leTRIPC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga eTRIPC alitshumi lantathu kumadale ePhalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ama final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ukufika ekuseni asifungwenza ukakwenzakala ngoJune kugcine sokuyiwa emakhodi kwathini kwathini hhayi sifuna ukufika ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates eTRIPC akula ngisho loyedwa owanqobayo. Libona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke lawabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe bababuyelayo and ule themba lokuthi bazonqoba.
Abe-TRIPC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza iTRIPC. Utheni ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi maye ngahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile wena umude wena unjani. Hhayi asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethu ekhotha ayisoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Lethana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhothi. Wasethi even ukuthi bakhulume ngokuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhothi because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhothi so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuchabanga akasetshenziswa izanu. Lokho kwakukapula ukuthi ulibona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hhayi lokho kokapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo ababeyathi bethola izimali ngesikhathi selama-elections ukuthi kanti imali ezafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese-reporta-ke kunihlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi-ningi nje bekhuluma kabi ngiyathemba ukuthi lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa i-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchabanga kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli sale libandla umnumzana Promise Mkhwananzi yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Thina ngeke sikhulume ngoChabanga, uChabanga solunga lomhlangano wethu we-CCC asimazi asilani laye esikwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingxubevanga leyo esiyibonayo eyenzakalayo yokurikhola abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
By election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumelethu ukuthi hayi ama-records la ayenziwayo akho emthethweni, konke okuphuma ekhota siwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezwe lezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edalephalamente.
Njengoba sekwenzakele, iwaphi amanyathelo eliza wathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume, amanye angikhona ngeke siwakhulume vele kuthi seven kudlule wonke ngoba labo phela bayabelalela bezansi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu sayenza lokhu ukuvikela ukuthi into lezi ezenziwayo ezinto emthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungane singayigijimeli phambili kakhulu, asineni sibone ukuthi izithunywa ze-SADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasti edlulileyo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ivika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Njani kwi-Studio 7 njani? Hayi, thina siyaphila, thina siyakhala sibili ngoChabanga lo. UChabanga lo sesibulalele izinto zonke zonke zonke. UChabanga yena vele ungubani lapha elokuzini? Ungubani sibili? Ngoba mina into engayizwisisi ukuthi abantu bezanu bayamukela incwadi evela kuChabanga engelasidingo sikaChamisa ngaliphi? Ngaliphi kade ziphothi lahlisi izokuzena isicelo sabantu be-CCC yavuma ukubala ukuzela kukaChabanga? Uthi yena uChabanga wangikhona ulani, kuyina akwenzayo? Andile wonke into zenziwa usetshenziswa izanu lo uthenga. Thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe nabantu badiliza. Kade sikuyina sekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathini? Thina nti laba babekhiphileyo besithi ngamashona azobusa amaNdebele, kade sesithi asikhethi mhlobo owani wangikhona? Yena vele uzithi ungubani sibili khonapho emhlabeni? Ningafuna ukudinga abantu. Ngasihloniphe umuntu lo, ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthekene. Engabona ukuthule bona ngane ngcono ukuthi uyachazela ngokwezonke. Baswele umsebenzi, baswele umsebenzi wangawenza. Ngesiniswele into zabangabangazikhuluma. Badinga kumuntu bebediliza kuphela izinto ezenziwa uChamisa. Badiliza amanye amabandla, kanti sebefuna uzodiliza yena uChamisa ngenxa yokuthi kulani indaba enomhawuso. Xa selesole umsebenzi umeselesole umsebenzi into kuzinto ongayenza. Umalekeli senkomo emakhaya, ndinathina into ezizanuzi.
Salibonani basakazi we Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli. Hayi siyakubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uchaba ngizowume ikhothi ngoba umnanga kwasho waqamba ide ikhothi ngakakhulumi. So okunye vele uhle ukubone. So nxa kuyukuthi upresident uchamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebekubonile ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezayo. Mina isicelo sami njengabalandeli betriple C nxa i-triple C ingasozifaka abantu sicela ningikhulumele zaphi zaphi fithele amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka i-triple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamini sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngebo
sibonani linjani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle uright babuchabango abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu basebathebhelele ngephatha emathebhele kuyeze kube nini sekhe siphathwa ngabantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basezindebeleni bona awethu amasetifiketi siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu amasetifiketi azofika nini and benjalo befika futhi ngapha yithi emathebelelendi behlala ema-ofisini ethu abasiqhashi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini babuchabango lungisa izinto qondisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni ezindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyukuthi yi-unity ukuzwana ibambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emandebelelendi ndebele liye emashoneni itonga kunjalo ukuhlangana hhayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibovodwa no that's wrong
yena umuntu wetriple C kumbe noma yiphi party kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo tshintsho wabona wena mdidalo kaye kusiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulike i-political party alati why mawuthi uchabango eright engavula iparty yakhe sothi ishu uchabango liyevula iparty yenu livule iparty yenu libe selifaka kabantu beselimsapoti yakhe ingabo futhi libe zilokhu zenu zimpungulo eziye ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu zamane kelokhu sijwayela kabi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo imibono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango i-right akulanto i-right lapha ningabo siphaphela nje ubongo le nto leli ndikela lokhu siphaphela ningasijwayeli kabi singabantu bezimbabwe sivotayo nje sivotile laba abantu sibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi lilwela izisu zenu yochabango ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu lihlulekile ukuqumilizwe i-MRP yaze yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishwele ukuthi liyayenzana liselanto yokwenza selibhizi seligidimela ngale ukuthi lisapoti ithwe limsapoti ithwe hayi lingavula ipatheni laliyaphapha li
ndingelele kwi-studio 7 but mna ama-voice note azofundwa mina azofundwa zokuphela ukufaka lati imbono lapho abantu bezulu ukuthi sifunde mina ngisakhamzisa kokulawayo bakithi uchabango lo uyalungisa kodwa uyamusha uyalungisa kodwa uyamusha ngoba ube kungamela ngokuthi akwenze manje sisabisa nalezankipu but mina uyenze ukwakho kanti ayisikho uchabango ma usisho ayisikho khona lokhu okwenzayo usuphambanisile izankipu iyangena kathi sikubulawayo izamtefu iyangena kathi sikubulawayo yikho okufunayo khona lokhu uyehluleka nje indaba ningahlukumeza izanu qale zihlukumeza izanu ziphume empisheni bese kulungisa kwizinto izanu ziphunde empisheni
siyabonga siyabingelela Studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana embasiski bekhuluma iqiniso so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-Studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-Facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy onke kumele avale njengoba besithwa kuvale wonke ama-embassy kungabe li-embassy ezasebenza emazweni wonke e-South Africa Botswana Zambia Mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi e-ZANU PF lawa asebuse ngesihluko isikhathi eside kakhulu since 1980 so sokwe isikhathi sokuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantwana bezimbabwe basifuthwa kwamanye amazwe sukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe e-South Africa bazimisekile ebutswana amanye amazwe bazimise so lathi asibambane abanye abantu baku-action singayekeleli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa lathi asisukumeni manje sijoyine abantu ngetsa nini famba nini noma kuyiwa kuphi noma baku plan ukuthi kwenziweni manje sokumele sifamba nini kusizwe lakhe sathena ngamaqhegu la ezamthi manje sokumele sibabone ukuthi manje siyele mu 5 years lezi ngomela ngabe sikhethwe ukuthi sikhathele manje
Studio 7 njani ngofela uqinisa lokhulumayo hayi indaba kaChabangu le yokuthi abantu bafoste or abantu bakhishwe kuleduzana kuma lentuzana la abebezimele izikhundla lezo ababezimele ngibona laba abalethwa nguChabangu abantu bengayi lapho vele ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono yokuthi laba bantu ngamangabe kuyenzeka laba bakaChabangu labo bangabavoteli ngaba la ngoba laba bakaChabangu labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakaChabangu labo ngcono kungene abantu mabevota lapho sivoteleni zapho ukuze sivalele izanu ingayibusi leyayibulawayo ingayibusi imadebheleleni okungabe kungcono yikho lokho hayi indaba kaChabangu le yokuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje kuhle lo kufakwe lo ngendaba zikaChabangu ukuthi yena ngoba une-interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurikhola laba bantu ufuna ukuthi abarikhole kube wuye manje osekashaya isiginci manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzukuthi balentu lo wuye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi masifuna ukwakha izwe laba bantu bakaChabangu laba abazonoChabangu makabavotelwa ngcono thina be-CCC sivotele izaphu ukuze ikaChabangu lo laba bakaChabangu laba abazonoChabangu bengabi nayo ichance yokuthi bangenelele kula ama-election ngokuChabangu simuntu right uChabangu ngumbulali uChabangu ngumuntu loyaphika singambiza sithi isifebe sepolitiki lo ezifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uChabangu
lawo bekungamazwi eno linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo kobikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakaye emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT. Umnumzana Dan Moyo ukuthi luqhakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la ikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel le-Hamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi iAmerica esupporta iIsrael ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami instead of ukuthi iAmerica isupporte iIsrael ngezikhali kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwalamazwe la izame iAmerica ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe iyona leyo ukuthi apushe isupport yokuthi kube le ceasefire njalo futhi lamanye ama Arab countries agombolozele iIsrael ukuthi angangeneli ngoba kungaba yimpi esuka ibe enkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israel sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela.
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo iHamasi ya attacka ama Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. IIsrael esikwenzayo ukuthi irevenge for laba bantu isibulala ama civilian angenacala. If iIsrael ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa uNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala kuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya understand ukuthi lilwisana le Hamas, kodwa abantu abainnocent babulalelwane, abantwana ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi impela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona ukuthi abantu bePalestine bathi bona iIsrael ya invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israel yona ithi hey, lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So uNetanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas la ekuvele ngokwayo ayisapotani le Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi a control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukhulunyisane lo le Palestine lo Abbas, bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka iIsrael ibhomba iHamas wenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azegcine ngenela kule mpi, then ugcine sokuqala into enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, owake wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu leBantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
Upiri oleminyaka engamachumi amathathu lo wodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Ya afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something really incredible, and I'm very thankful to the likes of Kitsilo Msimia, Mekendo Rov, Dita, I do into several Kuruka from Neporens, Lamenza Motin.
Upiritu uqale udlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 esele minyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola.
Esikolo mina vele ibhola nje angeke ngithi ngadlala ibhola esikolo ngo-primary school ngadlala. Ngadlala ibhola sokugrade 6 then secondary school injury high ngahamba ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho udlala u-tournament oyi-1 but then kunikhona abantu babeitshela ukuthi ah phela ibhola libhola but kunikhona challenge khona ebhenjini bona abazali babe street into zebhola ibhola ayifunda esikolo awubali amabhuku njani njani.
Upiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapho abeyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha theka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abaludumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Khadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa uthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho kulistona lokuthi wabuya ku-tournament lana masibelele endle. Then asazihlalela endlini. I think ngabo one emini was senior phone happy bese kusomwana njengomuntu vele umuntu ongane lolonawo uqase ukudidisa eyawufuna dinga njengani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coach mina ibizo lambe kanje ngeke ngabise so angezwa hayi wena imizwa yakho zokubiza ukugijima kwamzini sempakisha kitchen background siyahlalela ngezokupika iteam abathiwa bense yadlala ngadlala center because I remember that was the time owayintroduce khona upresident uhighlanders it was very good team abadlala ibhola.
Ekusukeni kwakhe kuqembu lehighlanders uphiri udlalele iqembu lebulawayo city njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu le-Oxford Spurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu Leopards uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le-Facebook le-VOA Ndebele ikakhulu lifaka ama-comments kundaba zethu esiyabe sizitindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulo daba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizo Chabangu yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma-by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo yindaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu ke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA. Ndebele siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abetripu siyabahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo Muntungamilinkomo.